into ofanele abantu bayizwisise yikubana ku-Second Republic ibandla le-ZANU-PF elingukhulumende lakhe lona ubana lidinga abangane, njalo nje iZimbabwe ivuleke ingathi ilizwe elamukela bonke abafuna ukuthi baqhubeke kumbe baphathise kwezomnotho. So ngaleyo ndlela ngibona ukuthi uma sidinga abangane abanjana besiza bethembisa ukubana lokhu nalokhu asikusebenzeni kanje kwenze ukuthi nje bendikhithike neZimbabwe, ambonti kunomuntu osengathi uma athole imizamo enjana. Bona labo bantu abasolayo babe zinti kwenziweni. Iqiniso elikhona yukuthi umongameli welizwe uyazama ngendlela zonke, khonokho akwenza yikho kanye thinithi ukhayindekileyo kanye nangepholisi yethu kuZANU-PF engukhulumende ukuthi ukuze sithuthuke kubana sibe nabangane abanjengemongameli kade sivakatshele othembisa ubana zakuphathisa kwezokulima ku-agriculture kanye naku-tourism. So mbona ngani thina lokhu kuzaphumelela kuyangise labo abasolayo.
Abanye inkomo bathi akulalutho olwenziwayo lapha phakathi kukamongameli iMnangagwa loLukashenko. Bathi laba ngababusi ababi nje ababili abazama ukuqinisa imibuso yabo emibi okungelani lokuthuthukisa umnotho weZimbabwe.
Laba bangabe bekhuluma ukuthi abantu ngontando bayiphikiswa, kuyangukuthi ukhuluma kuluphi uhlangothi. Kuyenzakala ukuthi ukhuluma unjani ngoba ufuna ukungena embusweni, ukhuluma unjani ngoba ufuna ukuthi ingqondo zabantu ziphambaniseke bakubone wena ungani ungcono ekukhulumeni kanti kungayisikho. Thina laba ngathi umongameli wethu ukhuluma esenza kanti osokukuthi kuyini uma esithi kwabanye abantu ziyani sikhithikizani nini. Then ukuthi khona ilungelo labantu liyethulwa sekusiya ngokuthi ukhulumela kukuphi umi kukuphi, ngoba kukhona okunye kwesikhathi okuthi omunye umuntu ngendlela yokuthi ufuna ukuthi ungene embusweni ukuthi uphambanise uqamule imithetho yelizwe okwazi ukuthi ku-constitution nakumthetho ekhona akuvumakali elizweni lethu. Wena ubusu ubuya uthi wakhuzwa sisuthi laba ngontando kayiphikiswa ngoba ngabalaleli kumbe abalandeli ilungelo loluntu. Okungayisikho kweqiniso.